yondisi ndinidano nokawande
sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanonoka Wande. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-6 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulokuxokozela kubandla lezaphu abanye abalandeli bebandla besithi umkhokheli wabo uMnumzana Sibangilizwe Nkomo kumele axotshwe.
Into futhi esuke imangalise kwesibhangilizwe seyi-opposition president wezaphu. Kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe, yena phela kazange abe ngupresident welizwe. Wayengupresident welizwe nguyise.
Indlala isisidla ubhedu esigabeni seMathebeleland South, abantwana besikolo beqaleka ngendlala.
Hayi, indlala emakhaya sikhulumi, sike saba namareporti abantwana abahamba esikolo bengadlanga, abanye begcine befeyinta, abanye begcine bephiwa okunye okungamelanga bakudle. So hayi, isimo sibi sibili.
Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights kule viki iphathekile ngohlelo lokubeka izicelo zenhlanganiso ezithiyeneyo.
Baphakathi kohlelo lapha ababhoda khona ezabelweni bebuza abantu ukuthi kuyini abafuna ukubona kusiba khona kubhajethi yelizwe leZimbabwe eyomnyaka ka-2023.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulokuxokozela kubandla lezaphu abalandeli beleli bandla besithi umkhokheli wabo uMnumzana Sibangilizwe Nkomo umntakamuyi uJoshua Mqhabuko Nkomo kasuke esihlalweni ngoba wangena esikhundleni ngudlu njalo wasebenzisa igama likayise ukungena kuleso sikhundla. Ngempela sonto amalunga aleli bandla azama ukudiliza umhlangano kaNkomo lenkokheli yakhe owenzelwa ehofisini yezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa ukuzoxazulula ukudlephana kwabo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amanye amalunga ezaphu athi uNkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso leyo, kodwa wadlaba amkhetha ngengqondo esebenzisa igama likayise umuyi Joshua Mqhabuko Nkomo owasungula ibandla lezaphu. Omunye wabo ngumnumzana Matthew Bhubesi, yena ekuzaphu National Executive Committee.
Into futhi esuke imangalise kwesibhangilizwe seyi-opposition president wezaphu, kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe, yena phela kazange abe ngupresident welizwe. Wayengupresident welizwe nguyise, so ke thezi yena bamlindelene endlini yakhe lindwa ngamapholisi estate, yena i-opposition okuthi i-oppose uhulumende. So mina ngale ndlela kuyangidawudisa ukuthi usibhangilizwe kuthiwe opposition lead. Ngezinye indlela abantu kabavula amehlo babone bananzelela ukuthi lapha sidlalwa i-dog style esegcekeni.
Unkosikazi Rita Malanga, inkokheli kwabesifazana bebandla lezaphu, uthi ngeke ebekele izaphu isifa.
President kangiyifunile lo SG wakhe kabahambi ngoba abazanga kakhiphathi bazodiliza. Thina sihlengoma ethi izaphu kwayiso zibulawe ngoba sikhona. Sikhona ukuthi ayiso zife kakuphume bona. Ngwanana, ufunza usibangilizwe into engikhoyo. Usibangilizwe kazi lithi umntakamlimo. Kazi lutho wehluleka lokukhuluma. Ubona azamkhulumele ekufeni umbayi wehlile. Athi khona khona upresident uyagula kasoza kwansi ukulikhuluma uzalibingelela emangcwabeni. Asukuma khulume kodwa ukathenga uvice president ekhona. Manje ukathenga umsebenzi wakhe ngwani.
Omunye obebhikitsha ukuthi uNkomo akhitshwe ngunkosazana Gertrude Ncube odabuka esiqintini selupane.
Sathi sifike eGertrude sathola ukuthi kulabantu ababebhasiwe ababebuyile. Ngabuza mina ukuthi ngathi abantu laba bavela ngaphi, ngoba elupane it's very difficult ukuthi umthole umuntu okhuluma isishona. Abantu abana bagcina sebedimanda izinkwa ukuthi tawane njara tavira kare takagara panapa.
yini vela ngapi bathi thathoro wakublula kuni sina vela simfuni mina njengama mfuni ukukhuluma manga mina zapho i revive yini ibe ngingomunye wabantu aba revive izapho angimfuni
amalunga amanenge ebandla lezapho axoxwa amanye akhitshwe ezikundleni ngumongameli wezapho omutsha okuyinto ekhathaza ezinye inkokheli zaleli bandla ukhosana live nethuma inkokheli kuleli bandla ngobulawayo
phela ndaba mpopho ma district secretary mina into engani ayimphathi kakhulu kuzapho kwakhathesa kudala kuzapho ensukwini ezidluleyo izapho kadimnandi sikholisa kodwa kathesa kuzapho akusela kuphumula ngoba sonke isikhathi siyabe sikhala ngabantu abaxotshiwe cela kungabi lokuxotshana kuzapho
esabelene semathebeleni south bakhona laba bathi umongameli wezapho abamfuni ngoba udabula izapho phakathi unkosikazi Tendai Isibanda uthi uzwa ubuhlungu
vele ma city divided sizasebenza kanjani mavele singazange sabambana vele akula lapho sizaya khona waye kanti kwehlulani kanti ukuthi sibanjaniswe inkokheli lakho mayisehluleka oyayekela mawukwehlula chiya ngoba ngathi sithini izaphi iphathe siyithembileyo yebe sifuna ukuthi sifele kiyo labantwana bethu sibachiye bekiyo kodwa manje mayisisenze nje so akukhani future yayo ukuthi yanga so mina ngikhala ngenkokheli ukuthi hayi izehlulekile vele ziyehluleka kuthembisi lokuthi sizagwanisa ngoba ungabona umuntu esehluleke seze sebona ukungcono ukuxotha umuntu futhi vele kala plan
ngempela viki amalunga ebandlaleli angena ngenkani emafisini ezaphu lesikhathi unkomo nabanye bakhe besemhlanganweni unkomo nabanye bakhe bazivalela kuleyo ndawo waze wangenela amapholisa umongameli waleli bandla mnumzana Sibongiso Nkomo uchaza ngodlame olwaba khona
impela viki leyephelileyo bese lemihlangano yalelelo ilokhuzeni ukuthi National Executive Council le National People's Council zilandelana namalanga ngelanga lokuqala ke sabona kesekelwa abantu abazobikitsha phandle bethwele amagwariba abhalwe ukuthi usecretary general lo president kumele baphume enhlanganisweni hayi kwabanike nomsindo kwampana emahofisini ethu kwaze wabuya abomthetho izapho ayisoze imiswe ngomsindo womuntu oyedwa
unkomo uthi sizazake ezidala udle phana kuleli bandla zisithi kana sikhathe side kuzapho ngakho kamelanga aphathe
ngithe mina ngikhankasela ukuba ngumongameli wezapho ngakwenza kwabasobala ngakhuluma njalo nje lapho bengihamba khona ezigabeni ukuthi izapho ngizayikhipha ezikhwameni zabantu ngibisele abantwini kubanikazi yikho libone mhla wekhongolo siyakhetha kubukhokheli bezapho kube lokubangiswa kube lokuthathelana enkantolo ukuthi kuyemiswa iCongress izapho yayisiyenze isiqinisekiso sokuthi mina ngililunga elipheleleyo lezapho
amanye amalunga alihlanganiswa waphanyeke udaba lolu emthethwandaba icela ukuthi kwenziwe isinqumo sokususa unkomo esikhundleni sikamongameli webandla lezapho udaba lokona alukathethwa kodwa unkomo uthi ngayindawo ngiyimele sithu 7 ngobulawayo igovernor ngeza Jesus Banda
indlala isisidla ubhedu esigabeni seMathebeleland South abantwana besikolo beqaleka ngendlala lesi sigaba yiso esilendlala elizweni lonke jikelele ngoba sihlala sithola izulu elilutshwana kakhulu sixoxe lomela lesi sigaba idalele eParliamente unkosazana Lindiwe Maphosa ukuze sizwe umumo walesi sigaba
umumo wemaphandleni welezansi leMandebele nawumanga kuhle sibili hayi indlala sezithathele emakhaya lapha even izifuyo hayi sokunzima sibili abalimi sebephila ngokufida izifuyo laba lokuzama ukuthi khona bedule idinga ezinye indlela zokuthi izifuyo zabo zinatha amanzi ngoba hayi sokuchisa emadlelo sechile into ezinjengazonezo hayi indlala emakhaya sikhulumi sike saba lama report abantwana abahamba esikolweni bengadlanga abanye begcine befe inta abanye begcine bephiwa okunyongamela ngabakudle so hayi isimo sibi sibi
manje njengoba izakhamizi zingatholanga ukudla okweneleyo ngenxa yezulu elingananga ziphila njani zona izakhamizi
uphila sibili ngesikhathi lesikunzima ukuthi ukuthi ngibuchasise kahle kahle ukuthi abantu baphila njani angeke ngikhona ukulonda kodwa ke labo abalezihlobo ezisemadolobheni lalaba abalabantwana abanye abasebenze bakhipha abantwana ezikolo ngilemizi phose emthathu emine sejube kusiya kubonwe kubonswazi ekulabantwana engibaziyo asebekhitshwe ezikolo sebehanjiswe egangeni ukuthi bayetshekitsha ngoba umumo wangkhaya uyabungasavumi so hayi kulobunzima sibili even nomama bona ngkwabo sebehamba ukuthi khona bayekuta bayebezama ukuthi khona bephilise izimuli ukuthengisa la uyabona ukuthi umuntu wonke esethengisa abantu bengaze bezama ukuthi othini sithengise lathi sithi bayabolelwa amakhabitshini into ababezithengisa so hhayi akuma ngakuhle ngempela but esikwaziyo ukuthi kushouthi alenge ngibaphiliswa ngumlimo ngoba ukuthi baphila njani lami nginje ngidinga ngiswele
umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi inhlanyelo lemvundiso iyatholakala lula yini ezitolo njalo laleyi ephiwa abantu kungelambadalo iyatholakala na
okwakathi esikhristu akula nhlanyelo esithe yaphiwa abantu abantu bahlala bekhala ngokuthi inhlanyelo leyo unikwe kahulumende ivame ukubuya late kumbe ngathi isikhathi sokulima sona ngokwaso sesidlulile so isikhathi esiningi inhlanyelo leyo kayibancedi kangako abalimi especially labo ababe bevile bengelezi indlela ezokuthi bethenge inhlanyelo ezitolo inhlanyelo ikhona but bese nitholile sibili izikhalazo eziningi ezikukhanyelane lentengo yenhlanyelo intengo yangikhona abaningi bathi bona kabayenelisi ngoba bengaze bezama even abalimi abakhulu ukuthi bethathe kuleyo imali abayithengisa ngomnyaka ophelileyo ayeneli ukuthi khona ithenge inhlanyelo ilime lapho indawo elingana lalapho abalime khona even indawo ama-fertilizer asetshenziswa ngabalimi hhayi atholakala edura ngendlela emangalisayo so abalimi abaningi bakhala ngentengo ukuthi bazayehlule ukulima ngenxa yentengo njalo leyi eyokuniwa bahlala bekhala ngokuphuza kwayo so kukhanya kuzaba nzima sibile ebantwini abaningi lakubalimi abakhulu ukuthi balime bathole bebe lokuthola okukhulu njengalokho abanye abajayele ukukwenza nyabo
hayi lathi siyabonga lo-ke ngunkosazana Lindiwe Maphosa umela isigaba seMathebeleland South edalele ephalamende Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights kuliviki iphatheke kuhlelo lokubeka izicelo zenhlanganiso ezithiyeneyo abazimelayo ezigoqela izakhamizi zemangweni welubimbi esiqintini sebhinga ezadudulwayo ngesikhathi kusakhiwa idamu leGwayishangani ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo ukulondolozwa komkhathi abaqoqi bemfucuza iWest Collection ngesilungu ilungelo loluntu kanye lendawo zemidlalo yabatsha emaphandleni eziqintini ezivakatshelwayo zigoqela inkayi maphisa bulawayo filabusi becina ngegwanda ngolwesihlanu ugena kumede westudio 7 uxoxe lomkhokheli walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa
Abaphakathi kohlelo lapha ababhoda khona ezabelweni bebuza abantu ukuthi kuyini abafuna ukubona kusiba khona kubudget yelizwe leZimbabwe eyomnyaka ka-2023.
Ungasikhumbuza njalo Maphosa ukuthi inhlanganiso yenu isebenza msebenzi bani njalo lokuthi belihamba emhlanganweni lo lihloseni.
Njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, inhlanganiso emela njalo futhi ikhulumela amalungelo kaZulu sihambileke kuleyo mhlangano ebikhona kobulawayo lapho lathi sifike saphosa elethu ilizwi safaka isubmission paper ngezinto esibona ingane zimqoka okumele zibe khona kubudget ka-2023 eyelizwe lonke siphinde njalo sayenelisa ukuncedisa ama-waste pickers akobulawayo ukuthi lawa hambe njalo ayefaka labelali paper elikhankasela ukuthi ama-waste speakers lawo kawananzelelwe njalo futhi kulibe nenhlelo ezibathuthukisayo njengabantu sincedise njalo labantu abatsha ukuthi kabahambe nabo beyikhuluma bekhulumela izimfuno zabantu abatsha
ungasitshela ngezicelo zenu elizibhalileyo ephepheni lenu njengenhlanganiso
thina-ke njengenhlanganiso elethu iphepha libeke izinto eziyisikhombisa esizibona ingane zimqoka ekuthini zikhangelwe ibhajethi yomnyaka unyaka oza. Phezu kwakho konke lokho kumqoka sithe thina akakube khona imali ezabekwa ifakelwe
Alo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa owenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuze amalunga ebandla lakhe ukuthi angasebenzisi udlakela ukuthukana lokungalandeli imithetho yebandla ngempelasonto lapho okuza kuba kukhethwa amalunga edalele Central Committee. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inyamazana zendle ezivalisa indlovu lenyathi sezigcwele edolobheni leVictoria Falls zifaka impilo yezakhamizi lezethekeleli engozini. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli beStudio 7 okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo milapha eGoli bakwethu. Engakho ke lapha kubulodaba oluzwakeleyo olokuthi ama special permit la akade kuthiwa azophela ngoDisemba asengezelelwe ngezinyanga ezingusikile. Hayi ke sikuzwile sonke kodwa inkinga ekhona yokuthi abantu abasimele abathi basimele ukuthi udiaspora ngabantu bakithi yibo abanamandla ekukhulumisaneni ngezinto zama permit, yibo abaphethe yonke le into yama permit. Kodwa abantu beMathebeleland kuyona lawo into yama-permit leyo ba less than 10%. Kodwa abantu abaphethe wonke lowo msebenzi ngabantu bakithi. Kanti kungenani ukuthi bahle bethi bona bamele amashona ngoba abantu esiNdebeleni abeMathebeleland bancane kakhulu inamba yabo elama-permit lawo. Bancane kakhulu less than 10%. Kungabalwa ngoba abantu bakhona kungabalwa kubone iqiniso ukuthi liqiniso yini. Abantu bangapha emhlubulweni weMathebeleland baziphilela nje ngonkulunkulu la eSouth Africa. Abanye sebezibazama lokuthatha ama-ID la eSouth Africa. Baphila ngokuhamba becatsha. Kodwa laba abantu okumele ngabe bayabamela, bona bamela amashona. Angazi ukuthi basakazi bethu lapho lingasiza kanjani ukuthi indaba le ibhekwe kahle. Ngoba abantu beMathebeleland lokho ekwaqalayo, akula muntu obamelayo kule ndawo le. Akula muntu obamelayo. La ngesikhathi kuthatha ama-permit lawo, izithupha abantu bangapha eMathebeleland babe ngalazithupha ama birth certificate, amashona yayela konke, ama passport yonke into benakho. So kungathiwa basimela, abathi bamela amashona. Ngiyabonga.
Kanjani livuka njani ku Studio 7 okhulumisayo uMoses Mdimba lapha. Izano singaze sithini sithini bafowethu, singathi asambe siyavota, singaya vota mphe, singaya khona ukuya vota, kodwa izano angeke yaphuma lapha ngoba izano khangela nini ukuthi katheso kwamanje izano yiyesiphetheyo kuzek izek eZimbabwe iyo problem izek uchigumba lwana ukuthiwa nguchigumba uchairman wezek lwana ngowezano. So singaze siye vota laphana, bonke abantu labana abafakiweyo izana, akula nto ezatshintsha laphana. Ngabe kuyakhulunyisanwa kube labanye abantu abazabuya eZimbabwe bezokhangela lokubala ama-election babe yibo aba-announce ama-elections eZimbabwe. Sithwele nzima bafowethu, sithwele nzima, lingasiboni sinje, sithwele nzima kabi. Siloku kuqala inyembezi ukuthi ilizwe lakithi lilinje limatasatasa kanjani bafowethu. Sho singatheni kanti izana isithwa senzima kanje, ngubani ozosilamule engozini lesiyesibhekane na? Kunzima bafowethu. Ngiyacela ayibalwe ke la yami li audio bafowethu, ngiyakhulumisa njalo. Yes,
Studio 7 linjani lonke sizozama? Hayi siyaphila. Hayi mina ke ngizuna amakhala, igama lami ngisejohana. Abanye bambiza bethi ngunduna. So mfuna ukuphendula lo muntu okhuluma manje ukuthi kona iStudio 7 ikhetha uhlabuthi. Amuzwa ke ubaba ukuthi ukhuluma uzama ukuthini kumbuzamani yena kuyiphi party enalotho njalo. Ngoba la omunye lomunye ukhuluma into eyithandayo. So abezani uma bafuna ukukhuluma iStudio 7 ihambe yabadinga. Abama RP elawo uma bafuna ukukhuluma iStudio 7 ihambe yabaqoqodela ezindlini zabo. Amuzwa ukuthi uzama ukuthinta ubaba. Kade nengiyo kuyiphi party yena wakhe inkomfu kwakhe kuyiphi party ngoba amuzwa ukuthi uqondene. Kazi wakali kade kakhulumani umuntu omdala ukhulumani ukuthi umntwana walangqondo. Ngoba kuzwakali. Lapho omunye lomunye ukhuluma kuStudio 7 support party. Abezana uma ufuna ukusupport epha bakhuluma uStudio baza bakhuluma. Uma bengakhulumi iStudio 7 yenzeni hamba ibadinga ezindlini. Yabona.
Linjani linjani emsakazweni kaStudio 7. Abasakazi bonke abaqolekileyo kunye nabalaleli bonke kumagumbana omana omhlaba. Okokuqala ngithanda ukuthi ngimphawule ngezwe leZimbabwe lokhu ngoba ngasuke ohlangothini leZimbabwe ngalo ukuthi uyabona eZimbabwe mahlaba ezulu ngale vele kunzima ukuthi lizwe leliyana lilonge ilizwe leZimbabwe leliyana ngoba abantu bangikhona abaZimbabwe labana i-politics zabo yizo eziligongoda kakhulu. Okwenza ngitho njalo ukuthi labana abantu ngabantu bamajoyi bonke. Umnankago la wechamisa ngabantu bamajoyi bonke labana. So kuze kune 20 years bengabantu abalwisanayo imibono etshiyeneyo ngezombusazwe kodwa uzofigana ukuthi kakule ngitho nokoda abakuvumelanayo. I-CC yakwasibuya lo mbono omuhle ephalamende lapha longayenza ukuthi lize livuke ilizwe leZimbabwe kodwa uzafigana ukuthi abeZimbabwe imibono lana bayigcekela phansi abafuna ukuyamukela. Izame la iyakwa sokubuya le mbono emihle ngathi lizwe kodwa uzofigana ukuthi abantu be-CC bayigcekela phansi imbono lana kuzima ukuthi beyamukele. Ufigane sebetshaya itoyitoyi bengaphandle kwelokhozen kwephalamende kodwa edi the end sokufika ama-election sebekhala ngama-reforms kade ilithuba lokuthi loyalelana belungise indaba zama-reforms abo kwenzela ukuthi kungabi khona ukuphikisana endabeni zokhetho. Kanti bona bengabantu banye bengamatshona ijoyi abalifungayo okwenza ukuthi bengafuni ukukhulumisana ukuhlala phansi kuyini bezobendile ngosakirayo lo mgaba abathi bebona ilizwe lidubeka bakwanisa ukuthi behlale phansi abantu baphile impilo ebusisekileyo impilo enhle amatshona yazi ukuthi ngabanye abantu labana. Mina ngokamthwakazi thina singabakamthwakazi njalo laba abagxekela umthokazi phansi umthokazi uright ezikhangelela ukuthi ilizwe lakhe libuye into esiyikhangelelayo njalo lingabi khangelela ukuthi lithi kwakhona kupresident sivotele ubani umnankagwa kumbe sivotele uchamisa thina njengompresident asivotele umuntu sishiya kunjalo sonke abakamthokazi ngoba upresident ngoba eZimbabwe thina abakamthokazi sikhangelela ukuthi sithume umakhansili lama-MPs esizabavotela ukuthi betshele umhlaba ephalamende yeZimbabwe ngalo ukuthi thina njengomthokazi sifuna ilizwe le. So-ke ngithi ngiphendule laba abantu abathi kwakhona umthokazi kupresident uzavotela ubani. Sonke abantu bakamthokazi akula muntu esingivotela kupresident. Upresident wethu ngumqondisi akangeni ukukhontesta ngale Zimbabwe. Pho ngiyabonga okhuluma yimumpo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngiphinde njalo ngixolise balaleli ukuthi kwesinye isikhathi imilayezo iyaphindeka ayisiko ukuthi siyaba sikwenza ngabomu. Kuyaba kwenzeke ngemitshina nje ngoba nxa uyikhangele nje ama-audio esebuthelelwe ayahambelana, ayafanana, siyaxolisa. Kodwa sizazama ngawo wonke amandla ethu ukuthi siqhubeke-ke sidlala yonke imilayezo elisithumela yona. Lanxa iminingi kanganani sizazama ngamandla ethu, siyabonga. Lingadinwa lakusasa. Kwezemelika, elemelika lithi kumele ele North Korea litshengiselwe ukuthi lingaqhubeka livivinya izikhali zalo zenuclear lizajeziswa. Ilizwe leli ele North Korea ngomvulo likhuphule ibhomba lohlobo lwemissile livivinya ukuthi lingahamba umango onganani. Lokhu kucunule iziphathamandla zemelika eziphange zabuthelela amabutho alo lele South Korea emngceleni walelo lizwe lele North Korea njengendlela yokutshengisela amandla amazwe omabili la. Kusenjalo ekuqhubekeni kwempi yakwele Ukraine kubikwa amasotsha akwele Russia esebuthana njalo phandle kwesigaba seDonbas lapho asuke ebaleka khona exotshaniswa ngamasotsha akwele Ukraine. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngokubona kwami mbona ngathi wethu se ngoba nxa kuyikuthi ikusebenzisa lezi zikhali ezinkulu ezempubhiso lezi i-nuclear akufanele ukuthi ame acabange ukuthi yena uzazivikela njani ngoba ayithi angaqalisa yena kule kungaba khona ukuthi laba ke ama-western countries abese sithi hayi khathesi usweqile umzila abese bephindisela ke labo khona ngale ngoba khathesi bayasekela i-Ukraine bayisekela beyibhebhisitha njengomntwana ukuthi hayi chaya mfana kodwa nxa ubhuti wakhona esechaya ngenduku hayi langapho so kumele ukuthi aphathe induku achaye futhi ngale. So ke ngibona ngathi okwakhathesi uyethusela. Uwethusela wakhona okunye kungathi kuyikho khonokho ebenge ngakutsho ngaphambili ukuthi kukhanya ngathi amasosha akhe kasalwa. Ngoba nxa esilwa angeke ehlulwe ngamasosha e-Ukraine ukuthi kuze kuthiwe khona jikijela isikhali esikhulu esenuclear. So nxa esejikijela isikhali esikhulu senuclear kwaye kutshengisa ukuthi usehlulekile ukuthi enze lokhu abe kucabanga ukuthi uzakwenza e-Ukraine. Ngoba kathesi wayevela ngathi umuntu ozahamba ethatha isigodlo se-Ukraine aqume suka e-east ayefike e-west ayesouth ayefika ngani kodwa akakwenzakalanga konke khona lokho. So ke mbona ngathi usephuzile ukuthi akwenze khonokho. Sizakhangela sibone ngokunye engumeleleyo ukuthi ngubone khonokho ukuthi uPutin uzajikijela sibili isikhali se-nuclear khona phana e-Ukraine.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Seems to be on the run.
And there'll be nowhere for us to go. And we will run.
There's fire on the mountain. Ingoma ka Asa. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30. Abangazidlaleli abangezwanga ke indaba zethu abafuna ukuzilalela lingazilalela ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa.